Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ulambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 30 kuNkwenkwezi 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abanye abantu eGwegwe bathi kuyabasinda ukuhlala ezindlini ngesikhathi sohlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Abantu bakhathesi vele baphila ngokuthengisela, we are moving from one point to another bethengisa.
UPeter Nsukuzonke Ndlovu, umdlali wenguqu olodumo, ubikwa ukuba usekhethwe ukuba akhokhele ibandla lezombusazwe. Abakumanyana we-Political Actors Dialogue bathi kumele kube labadabuka kwamanye amazwe abazohlolisisa ukhetho oluzakwenziwa eZimbabwe ngomnyaka ka-2023.
Ukuhlola kusekuthini kuyancediswana ukuthi demokrasi ikhule umhlaba wonke ukwenzela ukuthi abantu babe lelizwi.
Ziyakhala izakhamizi emaphandleni ngokuswelakala kwezimota ezithwala uzulu.
I-transport akayitholakali, sihamba nzima masiseplam.
Namhla kugqitshwa imidlalo ye-Basketball Africa League kwele-Rwanda. Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sekuleviki abantu abahlala eGwegwe bavalelwa ezindlini kuhlelo lwe-lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komgaga omemetheka ngamandla owegciwane le-COVID-19 osanda kubulala umuntu edolobheni leli. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abantu abaningi eGwegwe bathi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lolu kulandela ukubhubha komuntu obelomkhakha wegciwane le-COVID-19 obulala abantu abaningi kwele India. Umnumzana Alex Thomas Womela uthi abantu kabenelisi ukuhlala ezindlini ngenxa yokuthi bayazisebenzela emikambo lezinye indawo.
I-lockdown yethu is late. Yafa ngo president but abantu bayahamba. Ya abantu bayathengisa nje. Bangena etown bayangena ema location bayathengisa. So ukuthi abantu lapho ukuthi ukutshontshela kuphela isikhathi.
Umnumzana Wilbert Ndiweni laye ohlala enkabazwe ulombono ofanayo.
Abantu bakhathesi vele baphila ngokuthengisela, we are moving from one point to another bethengisa. Ukuthi sibavalele endaweni eyi-1 kungela something esingabanikeza yona. Since kungela usizo olunjalo, it's very difficult ukuthi abantu babe endaweni eyodwa.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Jabulisa Chuma, esinye isakhamuzi seGwegwe.
Okwenza abantu bagcine sekungena esitaladini bedinga ukuthi bathengise lokho lalokhuyana, ukwenzela ukuthi bathole imali zokudla. Bathole imali yokugcina imuli zabo. Yikho kusuka bese kuphambanisa njalo indaba le ekhulunywayo ukuthi abantu kumele singahlangani singathintani kakhulu. Engathi kuthiwa i-social distancing. Iyahlupha ngoba abantu ukuthi bahlale ezindlini akubala kudla.
UChuma ufisa ukuthi uhulumende angenele ukwenzela unceda ababhekane lenhlupho ezijiyeneyo edolobheni leli.
Ngoba ungakhangela kwesinye isikhathi ntambama uzabona abantu sebegcwele ezitaladini bezama ukuthi bathengise. Ngenye indlela singabasola but uphinde njalo uwazi ukuthi indlala udolo lwesisu lunzima kakhulu. Ngokunjalo ngikhangele ukuthi ngabe kuyenza bayithi uhulumende ancede abantu bathole ukudla.
UChuma uthi umkhakha wegciwane le-COVID-19 wenze abantu abaningi ukuthi bayehlatshwa ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-coronavirus.
Ngithe ngifuna ukuhlatshwa mhla ka-20 ngaya eklinikhi ethiwa iZivago eklinikhi, ngathola besitika bala. Ngasuka lapho ngaya kwenye iklinikhi njalo eGwegwe khonapho duze we-City Council ethiwa yona i-Old Davis, ngathola njalo la kubetha kula. Ngabuza njalo ukuthi uma ngingaya esibhedlela ngingayithola yini, bathi isibhedlela kakula, e-General Hospital lakho kakula. Ngazofonela kwenye iklinikhi embizo, yikho engeza ukuthi ingaze ayithola khona, ngahamba ngahlatshwa khona ngale. I-vaccine leyi ayitholakali especially yokuqala ngoba sekulanto abaningi abafuna ukuhlatshwa kulandela umkhosi lo bekhona ukuthi i-Indian variant ikhanyani sikhona eGwegwe.
Iziphathamandla zekhansili yeGwegwe zalile ukukhuluma ngodaba lolu, kasenelisanga lokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngoba bezingaphenduli omakhalekhukhwini babo. Uhulumende uthi bayakulandela konke okwenzakala eGwegwe. Kusenjalo sekusilela amajekiseni okuhlaba abantu elizweni lonke jikelele ukwenzela ukuba bazivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Okwamanje uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 666,786 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe kuti abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 335,679 sebehlatshwe okwesibili uhulumende ofisa ukuba kuhlatshwe abayizigidi ezilichumi 10 million. I-COVID-19 seyabulala abantu abedlula inkulungwane lengxenye eZimbabwe 1594 kusukela ngombimbitho nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
UPeter Nsukuzonke Ndlovu, umdlali wenguqu olodumo, kubikwa ukuba usekethwe ukuba ngumkhokheli webandla lezombusazwe elisanda kubunjwa elibizwa ngokuthi All People's Party. Umnumzana Sebastian Muvumbi okubandla leli utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi uNdlovu ukhethwe nguZulu ukuba angene esikhundleni somkhokheli webandla leli. Sasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu loNdlovu obengakaphenduli imibuzo esimthumele yona ngesikhathi sisiya emoyeni. Abamele amabandla atshiyeneyo abakumanyana we-Political Actors Dialogue kumbe iPoland baxoxisana enyanga ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023 eZimbabwe. Kulaba kubandla le-ZANU-PF abathi kabasizi bavumele amazwe wonke ukuba ahlolisise indlela okuzaqhutshwa ngayo ukhetho lolu. Emhlanganweni okuhlaziywa umthetho obunjwayo obizwa ngokuthi i-Electoral Amendment Bill iyaphanyekwa ePhalamende zinhlanganiso ezimbalwa ezinjengeZimbabwe Electoral Support Network, amabandla phose wonke avumelene ukuthi kumele abadabuka kwamanye amazwe bavunyelwe ukuhlolisisa ukhetho lolu. Kodwa kukhanya ngani eleZANU PF lifuna ukuba kukhethwe amanye amazwe adlelana kuphela leZimbabwe ukuthi azehlolisisa ukhetho oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Umnumzana Witness Dube okubandla le-MTCT uthi kumele kuvunyelwe abadabuka kwamanye amazwe ukuba bahlolisise ukhetho lolu.
Ukuhlola kusekuthini kuyancediswana ukuthi idemokhrasi ikhule umhlaba wonke ukwenzela ukuthi abantu babe lelizwi ekhethweni. Lokho ke kuyabe kuyinto esitshayisa ngovalo ukuthi kanti bandla libusayo nxa selisesaba ukuthi amanye amazwe athumele inhloli kukhetho lweZimbabwe liyabe lihloseni, liyabe lifihlani, liyabe lithukuze ndukubani emqubeni.
Lokhu kusekelwa ngusenator Khalipani Mpukeni.
Laba ababizwa ngama foreign observers kuma elections ngesikhathi sokhetho babalulekile kakhulu ngoba banikeza isisindo esokuthi lolu khetho beluwathi babiza ngesilungu free and fair. Ngoba bona phela abalakho abakudingayo kuleli lizwe ukuthi kuthiwa bengakhuluma ukuthi hayi belingekho free and fair and then bazophanishwa ngale ndlela ongaleyana indlela. So babaluleke kakhulu and ngiyafisa njengoba sabona ngo-2018 ukuthi nango-2023 babe khona.
Umnumzana Kwanele Hlabangani, umkhokheli webandla le-Republican Party of Zimbabwe osemhlanganweni le uthi ibandla le-ZANU-PF liyakusekela ukuthi kube labantu abakwamanye amazwe abazahlolisisa ukhetho elizweni.
Ngithanda ukuthi ngiqondise engizwa kuthiwa sokukhulunywa ngakho yokuthi kuthiwe iZANU iyala ama-election observers. Akusikho kuliqiniso lokhu. Besiku-workshop esikuxoxisane ngakho, esixoxisane ngakho yokuthi ama-observer wonke emazweni wonke kumele avunyelwe ukuthi abuye azokhangela ukhetho lwethu. Kodwa indlela abachekwa ngayo nxa besiza lapha engathi mina i-accreditation kule nhlanganiso eku-ZEC egoqela abe-security, abe-ZEC, wenza ukuthi sibekwazi ukuthi umuntu oza lapha uzosebenza sibili umsebenzi wokuba i-election observer kumbe yabe lando okunye, ngoba siyakwazi ukuthi kulezi nsuku kulabanye ababuya bembethe ingubo zemvu umuntu eyisilwane. Kodwa esikutshoyo ukuthi kuvunyelwe sibila kula nto enjalo ukuthi iZANU yalile.
Umnumzana Belief Gawule okubandla kweZANU PF uthi akumelanga kubizwe abantu abaphikisana nokwenziwa nguhulumende.
Njenge-SADC sibambene, thina njenge-AU sibambene, njalo siyacebisana lapho okungabe kuwonakale khona. Kutsho ukuthi ngezinye indlela, yebo phela siyavumela lamanye amazwe la kodwa hathi izitha zethu zibuya zizoba zinhlole ekhethweni lethu njalo abangasinxusiyo lati asibanxusi asibanxoba sinxusayo lati siyabanxusa ekhethweni lethu olukhululekileyo oluza kubala khona ngo-2023 yebo phela amabandla la ungakusingakhohlwa ukuthi amabandla ezombusazwe la amanye alawulwa ngaphandle akusho mfihlo leyo balawulwa ngaphandle njalo bayabetshela ukuthi khathe simanini lithi khulumani lokhu yikuzathola abantu bekhalela ama-foreign observers
elezimbabwe lijayele ukuzikhethela abantu abadabuka kwamanye amazwe abahlolisisa ukuqhutshwa kokhetho uhlolo lwethu esilwethulelwa yinhlanganiso ye-Habakkuk Trust lwemaphandleni namhla sixoxa ngokuswelakala kwezimota ezithwala uzulu esigabeni sewuwana ebulilima ward 8 ukansela Elliot Dube uthi bathole nzima abantu ewuwana
silohlupho sibililo lwe-transport ezinye izinto ezikhona ikugugudeka komgwaqo imigwaqo igugudekile okungangokuthi labo mhlawumbe abe-transport babe bekhangelele ukuthi iyinto zakhona zizabahlupha ngenxa yemigwaqo lathi siyafaka imigwaqo kule ndlela zokuthi lapha abe-ema bezamele ukuthi siyadlala imigwaqo sibayele isinekisi sihamba sibaamagalisi sibhala ukwenzela ukuthi mhlawumbe sincedakale ukuthi imigwaqo lungu ilohlupho kakhulu abangiqile especially nxa sikhangela abantu abaningi lapha ezigabeni ngabala ma-finances ngabaholi ngabalani mabezithwele especially kuba nzima ukuthi elala esitopini ngithola ukuthi ilanga lakhe mhlawumbe sebizwe esibhedlela ukuthi kabuye esibhedlela kutholakala njangalelo langa kakulabhasi sizayiqisa kanti ngalo ufanele aye athendwa
uDube ugcizelela esithi
ibhasi akusilabhasi sinayo sithatha imota zenezama-individuals yizo izilayo yizo esiyisebenzisayo lazo esingahambi everyday yes i-week nje isiqile Monday to Friday but izahamba yona incengomvulo la i-Friday incengono ifuneka ngolwesithathu sokushuwa lokunzima
unkosikazi sibonakalise Nkomo uthi ukuswelakala kwezimota zokuthwala uzulu kwenza kube nzima ukuba bathole ababalisi
ababalisi kabahlali ngenxa yendaba ye-transport especially laba ababalisi abancane kabakubekezelele ukuhamba o-10 kilometers to 12 kilometers belanda i-transport njalo kuyenzeka ukuthi nxa efanele ukuthi khona evuke esiya koBulawayo noma esePlums uthole ukuthi akula transport semele ehambe inkalankathi yamango noma nxa esevelela le nxa esethe wahamba ekubuyeni kwakhe uthole ukuthi uyehlela khatshana ulo mthwalo uthwalayo sebebuye kwesikhathanyana bevalelisa behamba bethiya umsebenzi laphana esikolo sakhithi esendudwa so ngalokho abantwa bethu kabayazi lutho ngale ndido ngenxa yakhona lokuthi amatisha ayabuya atintshatintsha ngenxa yohlupho lololo olwe-transport so kakhulu i-transport siyayidinga kakhulu ewadini yethu
lokhu kusekelwa ngunkosikazi Eleni Ndlovu
ngokuhlala nisevilejini yentambana sihlutshwa i-transport lapha ewuwana i-transport akayitholakali sihamba nzima masiseplams sihamba nzima masisiya koBulawayo koBulawayo ke kunzima ngoba sichapha ufula sisiya etsholotsho kube kanjalo lasezikolo lapha kuthalisenzima ababalisi bacina bengabinomkhandi nokuthi beqhatshe endaweni yentambana isikolo sethu sitsha sisafuna ulwazi olukhulu kakhulu ababalisi abafundileyo sikelaba abahamba imango kodwa ngenxa yemota engatholakaliyo kuba nzima babuya bebuye behambe sicina abantu bethu bengasisela kufunda okutheni ngoba mali abo bekhona ngapha bale mizi yabo abaningi bahlala koBulawayo ma sebethe babizwa usemele adinge lo umuntu omfelekezela esiya phesheya etsholotsho 12 kilometers ma usuke entambana usuke ulanda umgwaqo wasetsholotsho
umnumzana Mpumelelo Ngwenya uthi sokulesikhathi eside bebhakane lohlupho lokuswelakala kwezimota ezithwala uzulu
entambana village yes, le problem e-transport okweminyaka engama kuba 16-17 asiyitholi impela ongakuthi siphezu kwendlela ukuthi sizame ukuthi singathola amabhasi noma any transport nje yabi iqualify ukuthi ingangena emgwaqweni lo because which is not this plum trees nezimo zakhona asifani ukufika lawayo asifani ukufika. So ukhanselazi uyazama impela ngayo yonke indlela but isimo senecessity soyikakhulu sesenza ukuthi vele i-transport noma singabe sithi ayidingi sithole ukuthi usizo lethu kuba sekudingi. So iningi lethu vele sisigivaphile ukuthi khonapho la sesisuke sihambe khona meva ko 2 to 3 hours usiyadinga i-transport sesibhele sibenefitha lapho. So yiyo into ekhona esihlupha phela kakhulu endaweni naleyo. So angazi ukuthi nathi kwabanye abaphambili nabo mangabe noma beza lezikhalazo zethu bangazama ukusinikeza amandla ukuthi singancenga futhini noma singazama singena kiphi iminyango.
Okwalamhla siba lapha-ke kwezemaphandleni sizabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo sile nhlanganiso ye-Harbour Good Trust. Singangangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabanye abantu abatshengisele emigwaqweni kwele-Ethiopia namhla besola indlela elemelika lamanye amazwe angenela ngayo kulokhu okwenzakala esabelweni se-Tigray okubulawa khona abantu mahlayana libutho elidinga abathi ngabahlamuki. Soke isikhathi sezamasiko.
Senganamasiko wesenzi umanzi. Yelo baba mkhulu. Babelobo.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siqhubekela phambili ngodaba lwamankazana asezibika emajaheni ikakhulu enkundleni zokuxhumana. Sixoxa lonkosazana sikhathele Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo Manyathi.
Kunjani balaleli lonke abe-Studio 7? Intombi ezikwenzayo enkundleni zokuxhumana uba friend yabelokhu elayikhanga abahathi nxa ijahambele ngafaka noma yi-picture noma yi-comment lacommenta abelokhu efaka amahathi abelokhu embingelela make sure ukuthi uba friend lo muntu lwana apha until baze bagcine besiya ku-inbox bagcine besiya kuWhatsApp. Uthando soluqalisile khona phana sebeqalisile ukuthandana ngoba eqinisweni sonke sikwazi ukuthi umuntu omunye lomunye uyadinga ukuba lo muntu axoxa laye. So nxa ebona lo otshone ebhizi kwesinye isikhathi abanye ba-tristale busuku uyaposta phakathi kobusuku kumbe kusegroupini lapho ehlangane khona aposte phakathi kobusuku maybe ngo-12 kumbe ngasikhathi bani athole ukuthi wena online lawe ngaleso sikhathi liyaxoxa. Kakhulu bakwenzela ebusuku okwinto kwabo babamba kakhulu ebusuku khonaphana bazithiya kakhulu ebusuku bakwazi ukuthi oyedwa ngaleso sikhathi noma engaphosta ngo-3 noma engaphosta ngo-1 noma engaphosta ngo-2 ebusuku bayaqoqa from kuposteposteweyo baze baye ku-inbox baphume ku-inbox baye kuWhatsApp kanyeti ukutshengisa ukuthi umuntu free but manje labo ababe belabanye kanti ulalobambi ifoni ebusuku. So yikho okwenziwa ngosisi labo bhuti ebusuku laphana bahlanganiswa ngama-post abawayenza phakathi kobusuku.
Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Nkululeko Gubala Ndamathe laye oyingcwethi kwezamasiko esintu.
Ngibingelele abalaleli emagumbini amanomhlaba siyayizwa indaba yabodadewethu manje asebeithi bena bayazibika ekadeni bekuzila bekuhlabisa amahloni ukuthi uze kuthaya intombazana ikhombise ijaha bekuyangisa kuhlabisa amahloni lalo umfana besimhleka kodwa manje akusekho lokhu manje njengoba uhulumeni siwafaka ama 50-50 ama rights sonke sesiyalingana unganaka manje amajaha manje kawasafani nakudala ngoba manje itsokwafika le nto leyabathi i-technology siyasilela thina besilisa manje ngendaba le yamafoni. So kusho ukuthi nxa engalafoni-ke kasakhonjiswa-ke makunjalo. So yikho dadewethu-ke sebethi manje-ke bona ngcono bezibike mina ngilibona iphutha kodadewethu uma bezibika bezikhombisela amajaha. Amajaha manje sesebenzisa khona ukuthi umuntu eqale ethole ifoni number ma ngalathi ifoni number kusho intombazana leyo siyadlala injalo iyaba ngumjandevu nje ingaphindi ikhonje ingatholi ijaha. So leyo ntombazana sokufuza ukuthi yona izikhombisele. So balelungile odadewethu ukuthi basikhombise angibasoli kakhulu mina ngendaba yokukhombisa.
Sima lapha kuhlelo lwethu lolwamhlanje. kasanga nini singaba pileo ngevi ezayo
sina masiva wewe
sina masiva ezokholo lwesikristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungameli inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sihlangane njalo bazalwa ngabathandekayo. Siqhubekela phambili ngendaba yethu yakuleyana iviki lapho esabala khona izenzo zabapostoli sakuqala sabala indima ezimbili u-4 lo-8. Ukuze sikhumbuzane sizathi njengokuphangisa sibale njalo kufundeka kanje. Verse 4. Kwathi ehlangene nabo wabayala ngokuthi ningamuki iJerusalema kodwa nihlalile isithembiso sikayise enasizwa ngami. Verse 8. Kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezu kwenu nibe ngofazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Namhlanje ilizwi lethu ngithanda ukubana ke siphume phakathi kwezimuli sikhangele ezigabeni lapho esihleli khona. Lapho esihlezi khona kulobukhokheli obuningi labantu abaningi abajiyeneyo. Lapho sedlulela khona phambili ingabe kusemsebenzini silabo abasikhangele abasiphetheyo. Ingabe kusemasontweni sila amagosi abafundisi abavangeli. Ingabe yini namabhishobu abasikhangelele umsebenzi webandla iJerusalema ke lalo lalo lapha khona silabo kansila esihlala labo ezigabeni zethu. Sisuke lapho sila amalungu ephalamende ngoba labo balomlando omkhulu wokubana babe ngofakazi ukuthi izinto zihamba kahle. Sisuke lapho silabo mphathi ntambo bakahulumende kanye lazo ezinye izikhulu zikahulumende. Ilizwi lithi yilo lalo kahlale endaweni akuyo ayikho uNkulunkulu enze okuqondileyo kube nobufakazi. Ngakube ubufakazi obakhayo, ubufakazi obuzwakalayo, ubufakazi obubambekayo. Kungabi ubufakazi bamanga bokubandlululana obokuqophana obokukhangelelana phansi. Yenza into eqondileyo, yekela kwenza into engayisiyo. Ngakube ngabantu abakhulumayo ukuthi wenza kuhle izinto ozenzayo. Ukhuluma kuhle xa uvula umlomo wakho. Ungasuki uye eJudiya, ungasuki uye eSamaria, uye ukukhuluma izinto ezingayisizo. Njengalokhu esihlangana la kukusa kwamalanga, umhlaba siwonakele, abantu sebethengisa ngeqiniso, abantu kabasathembakali. Zanqabele izikhundla ezinkulu ngekholisa ukubizwa amagama aqatha phezulu, kodwa ubufakazi mhlawumbe buyabaphika khona eJerusalema. Bangayabuka eJudiya, bayabuka eSamaria, kodwa lapha abahlala khona bubolile. Ubufakazi bukhomba inkohlakalo nokuzenzisa nobukwaba nokuphanga izinto bengabelani labanye. IJerusalema lelo ohlala kulo liyakhonona. Yikho lanxa usedlula kwesinye isikhathi, nxa uyilokhu enguqambileyo, lanxa nje uyisakhamuzi, lanxa uyini, ubufakazi kabutshengiseli ukuthi iJerusalema lakho liqondile. Lungisa iJerusalema, uhlale kuhle labanye abantu. Ngithi awukhathaleli ukuthi ungubani, ungaba ngukhansila, ungaba ngusobhuku, ungaba yinduna, ungaba umholi welizwe, banale qiniso eJerusalema lakho lelo liphiweyo ukubana uhlale kulo, ulungise izinto zingaze zonakala ngoba amandla kuwe lokwenza ububi kukuwe ngoba amandla okukhetha ulawo. Kodwa lelo Jerusalema ohlala kulo, osebenzela kulo, abakukhangele khona ukusa kwamalanga bayakubona. Yekela uye eJudiya ungakalungisi eJerusalema, yekela uye eSamaria ungakalungisi eJerusalema. Nkulunkulu asinike amandla lothando, siqalise lapho esikhona eJerusalema singakayi ngaphandle. Asi khulekeni baba thixo engcwele, sicela ubana usithengise amandla eJerusalema leli sikulo ngokushiyana kwethu. Senze okuhle okuyaba yibufakazi bempilo zethu ukuzamukalika phambi kobuso bakho. Amen.
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile Nkomo. Okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha.
Ngali tshona njani umthwakazi omuhle zimpapo omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMike Gobe. Namhla kuhlelo silothando ogwinji owenhlanganiso ye-African Union Youth Envoy kanye lobutholezwi Khosi Nyathi, umqondisi we-National Gallery of Zimbabwe. Sihlolisisa udaba lokuthi abakumsebenzi wezemidlalo badlala indima eqakathekile okungakanani nxa sesikhangela indaba zokuthuthukisa eleZimbabwe. Asizweni umbono kaThando. Thando, ngiyakwamukela kuhlelo. Ngeviki edlule lapho ube phawula ukuthi emthethweni istatue esika Mbuyane Handa ngosuku lweAfrica Day, sizwe umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende uzasebenza gadalala ukubona ukuthi abakumsebenzi wezemidlalo balakho ukuziphilisa ngomsebenzi wabo. Sibone njalo inhlanganiso ye-African Union ithakazelela abakumsebenzi wezemidlalo besithi badlala indima eqakathekile kakhulu ukuthuthukisa izwekazi le-Afrika. Ukubona njani lokho?
Sanibona, ngiyabonga ukuba kuhlelo lamhla. Kuyinto enhle kakhulu ngoba njengama-Afrika i-art yinto eseduze kwethu lembali enyenhle kakhulu ukuthi singazami ukuyibuyelela, sizame ukuthola okuhle khona utyani kwakuvele kukhoneka emandulo sithi ukukuletha phambili. Indlela encedwa yi-art ne-culture i-heritage yonaleyana ukuthi sizame ukubuyela ebuntwini bethu, ngoba ubuntu bethu I think yibo obusenza sibe ngama-Afrika, yibo njalo ungasithuthukisa nxa singabuyela kimi.
Ubona ngani abaku-arts and culture sector bayahlonitshwa na kwele Zimbabwe, njalo kukhona okwenziwa nguhulumende na ukubathuthukisa?
Unfortunately eZimbabwe kungakunzima mbijana. Singakhanyela i-art industry yethu esinayo ilomsebenzi omkhulu ukusekela intuthuko yesizwe. Singakhanyela amasophi awe South Africa generations labo bani bani. Ngamasophi ayenza imali, sikhanyela amamuvi eNigeria sebeyenza imali, sebeletha something kumnotho wamazwe abo. Kodwa thina eZimbabwe ungani sisahleshele emuva mbijana. And labahlabeleli bethu labo batshona bekhala lapho kule ngxoxo eziphathelane loZulu eziphathelane lwane lesizwe. Bake bebekhona ama-artists but bethi bekhona bafika basinike i-entertainment kuphela, bangabi yingxenye yama-conversations wona lawa ayabesenziwa. Kodwa yibo kumele ukuthi nga siwathembile ukuthi baza-reach out kuama-communities lathi esehluleka uku-reach out to kuwo.
Hayi, siyabonga Thando. Butholezi, ngena kuhlelo, yini umbono wakho?
Michael, bengithuba lelo ngiphelona. Ngamafitshane kuningi okusamele kwenziwe, kodwa ngisitsho njalo kangilibali imizamo esiyenziwe nguhulumende ngomnyaka ka-2020 i-COVID-19. Abantu abaningi abaqhatshwe kwezemidlalo lamasiko bazithole bengasela nzuzo. Uhulumende ubona kubalulekile ukuthi hayi kabancedise. Ye, sesingaphikisana ukuthi imali abantu abayiphiwayo iningi na kumbe ayeneli, kodwa khonokuyana nje ukuthi bacatshangwa kuyangikhuthaza ukuthi ngisiya phambili phosa kuzawo lo tshintsho olubambekayo. But uhlupho olukhona kakhulu nje phakathi kwabantu baseZimbabwe, into le esithi intellectual property ngani ngabantu abayihloniphi ngabayizwisisi. Bayayithanda imidlalo yama-artist, kodwa ukuthi babe lentshukuntshu zokuthi bakhiphe imali bakubhadalele lokho kusasilela. Ngikhuluma nje ngise-South Africa, okungikhuthazayo ngelizwe lase-South Africa ukuthi at least ama-artist ayenelisa lapha lalaphayana ukuthi imidlalo yabo bayikhiphayo, imiculo yabo abantu bayayithenga ngokufaneleyo, imali yabo bayithole. So ngiyakhuthaza kakhulu layo umphakathi kwele Zimbabwe ukuthi hayi bantu, basihlonipheni imisebenzi yama-artist. Imisebenzi yabo baphila ngakho, singaphongi ukopa nje ngendlela engekho emthethweni.
Hayi, siyabonga ngamazwi akho Butholezi. Isikhathi yisesedliwe nguMangoyi. Thanda ukubonga uButholezi Khosi Nyathi lo Thando Gwinji ngokungena kuhlelo. Sesifikile emaphethelweni nohlelo lwanamhlanje. Zulu kandaba Oliver Lisayo ngenjabulo. Igama nguMike Gobe. Bye bye.
Namhla kulomdlalo wokugcina owe-Basketball Africa League Finals okungqinelana khona iqembu leZamalek le-US Monastir lakwele-Tunisia. Lokulamaqembu alijumi lambili 12 abengqinelana emidlalweni le eKigali kwele-Rwanda. Singagqibi uhlelo lwanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Abanye abantu eKwekwe bathi kuyabasinda ukuhlala ezindlini ngesikhathi sohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesa ngokhethu.